uhlelo lwe-National Youth Service luhlelo oluhle nxa injongo yalo ithe yalandilwa ngokupheleliswa njengalokhu esikubona kwamanye amazwe ukuthi ma abantu abatsha beqeqetsha ku-National Youth Service bavele babe lesiqiniseko sokuthi sebesiyaqhatshwa ku-public service bathole imisebenzi elempentsheni imisebenzi ezabagcina ma sebephele amandla.
Utsho ukuthi lolu hlelo olweZimbabwe lwehlukene lolwamanye amazwe, mehluko bani owubonayo?
Ukwehlukana kohlelo lolu kwelakithi ikundlela abatsha abaholwa ngayo ezifundweni zabo ebenza baziphathe njengebutho lebandla elibusayo elisetshenziswa ukudlwengula amalungelo kaZulu okuba yinto engcolisa uhlelo lolu lapha eZimbabwe.
Kungani sitsho njalo?
Singakhangela izindlela ze-recruitment eyenziwa ngazo. Kukhangelwa imbali yothile iqathaniswa lebandla elibusayo ukuthi nxa ungela link yebandla elibusayo amathuba okungena asuke azace. Lokhu kusuka kwephule ilungelo lomuntu omutsha ofisa ukungena ohlelweni lolu yena engelankaba yeZANU-PF. Ngombono wami uhlelo lwe-National Youth Service okwamanje ngibona engani alusizi abatsha ngoba bafundile baqeqetsha emakolitshini kulezifundo ezilungiselela umuntu omutsha ukunakekela isizwe lesiqinti sakhe. Pho yikuchithela abantu abatsha isikhathi. Uhulumende kavule amathuba emisebenzi abantu abatsha bathole imisebenzi ezabagcina mabephela amandla imisebenzi elempentsheni njengoba ubukhokheli obusembusweni busebenzela impentsheni ma kuphela amandla.
Ubona njani lolu hlelo nxa luqhathaniswa lolwamanye amazwe?
I-National Youth Service okwamanje ngikwejiso akukho okubambekayo okuzokwenziwa ngabatsha mabeqeqetsha lapho. Indlela yokulibazisa abantu abatsha ukuze balibale ukufuqa uhulumeni mayelana ngemisebenzi ukuthi bathole imisebenzi ezabagcina bathole impila kahle. Ma i-National Youth Service ingasoze ikunike i-guarantee yokuthi ma uphuma lapho uyoqhatshwa. Mina ngokubona kwami ngibona ingani abatsha abaqhubeke ngokusebenzela izimuli lekusasa yabo lapho abade bevele besebenza khona okwamanje ngoba bangalaluka sebesele enkangala ngemva kokuthatha uhlelo lolu.